Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine emhlazi ku 10 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezisebenzi e-ZCT usisole kakhulu ukubotshwa kwabembi begolide abangamakhulu phose amabili 183 abasebenza emgodini we-Vubajikwe mine eGwanda kade betshengisela.
Asivumelani lakho ukuthi nxa izisebenzi zi-exerciser ke ilungelo lazo, kungaba yi-picketing, kungaba ama-demonstrations, bese zibizelwa ke amapholisa.
Ilunga ledalela ePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa webandla le-CCC owatshaywa wephulwa ingalo ngabalandeli bebandla le-ZANU PF e-Insiza ngenyanga edluleyo uthi elokhu egqize iplaster.
Satshaywa sibaningi, mina ngiyisithunywa sabantu, ummeli wabantu omele akhulumele abantu ePhalamende.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi zilungiselele ukwamukela iZimbabwe abeZimbabwe abasivela kwele South Africa abalamaphemithi azabe esephele umsebenzi ngohlangula womnyaka ozayo.
Igama leZimbabwe vela kumelanga ngiphawule njengandaba le ngoba yehlulekile ukugcina abantu ababo sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa sezebe bexoshwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU sisole ukubotshwa kwabembi begolide abangamakhulu phose amabili 183 abasebenza emgodini we-Vubajikwe mine eGwanda. Abanye babantu laba babikwa bengabantu makhaza ababotshwe mahlayana ndawonye lezisebenzi lezi besetheswa icala lokudala udlame kulandela ukutshengisela kwamakhosikazi ezisebenzi lezi ngolwesibili esola linkampani ngokungabhadali abanye bawo. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amagqwetha ayo yiwo amele ababotshiweyo mahlayana abangelani lokutshengisela kumbe udlakela olwenzakeleyo. Abantu laba bathengele bakhangelelwe ukumiswa imithethwandaba kamanje eGwanda lamuhla. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lonobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Njengenhlanganiso yezisebenzi kasikhangeleli ke ukuthi ukungazwanani ngemva kokungabhadalani kakuhle kufanele bese kungenela ke amapholisa abantu bebotshwe. Sibona kule ndlela ezithize ezingenziwa ukuze udaba lokungazwanani luqede. Asivumelani lakho ukuthi nxa izisebenzi zi-exerciser ke ilungelo lazo, kungaba yi-picketing, kungaba ama-demonstration, bese zibizelwa ke amapholisa, sihlezi sile position enjalo kulesikhathi eside singavumelani lakho lokho. Sizama ukucebisa ama-employers ukuthi bengagijimi babize amapholisa kundaba ezikhangelane lokungazwanani ngendaba yeholo. Okwamanje yikho esikukhangeleyo ukuthi hatshi singabophisane nxa abantu kuyikuthi kababhadalanga, sibiza amapholisa phakathi kule kulendlela ezithize esingazenza ukuthi siqedike indaba yokungazwani ngokungabhadali ngokuthi izisebenzi zile lungelo lokujenisela izisebenzi zile lungelo lokuyita picketing ikakhulu nxa kuyikuthi ke kulomthetho oyephuliweyo sibona kundaba leyi ke indaba yokuthi ikhampani ke iyehluleka ke ukubhadala iholo okwesikhathi eside
njengenhlanganiso liza kwenzani pho ngalolu daba
okwamanje sisagijima gijima sibone ukuthi ngobani ke ababotshiweyo bangaka ababotshiweyo liliphi ke icala abalinikwayo ukuze sibone phela ukuthi izisebenzi lezo ziyaphuma ke entolongweni kumbe lapha abafakwe khona bebuyele kuzimuli zabo kumbe babuyele emsebenzini so esikukhangeleyo ukuthi abantu babuyele njalo emsebenzini abantu bebhadalwe izimali zabo yikho okuqakathekileyo ke kithi kakhulu sisazama ukukhulumisana lalabo okufanele bancedise kungaba lugacha ke olukhangele ngendaba zokusebenzelana labor administration ku Ministry of Public Service and Social Welfare ukuze sincedisane sonke ke ukuthi kwenziwe njani kungaba lugacha kumbe ele National Employment Council for that sector le mining lawo ama unions ke a organizer ku mining sibona ukuthi ke kungaqedwa ngayiphi indlela kungabotshiswananga
ukuhlu kuluzwa kwezisebenzi eZimbabwe ungathi kubahe okunganani
kubahile ke kakhulu sesikubone iminyaka yedlulileyo izisebenzi nxa kuyikuthi ziyakhonona ngokuthi iholo liphuzile ukubuya iholo alibuyi ngendlela eyiyo
lo ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi eZCTU asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ilunga ledalela eParliamente njalo ekubandla lesicc unkosikazi Jasmine Tofa wachaywa ngabacathangelwa ukuthi ngabasekhulayo bebandla lezano PF nenyanga edluleyo bekhankasela ukhetho lwe-by-election uthi amanxeba akhe awakapholi njalo elokhe egqize iplaster engalweni. UTofa uthi odokotela bamfaka insimbi engalweni eyalimalayo ezakhitshwa ngomnyaka ozayo. Bakhona abanye abaningi labo abachaywayo ngesikhathi uTofa echaywa. UTofa utshele usthandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi abaphathi intambo bakahulumende bakuchaya indiva ukulimala kwakhe aze aye edalele eParliamente ebandijile waze walanyulelwa isikhulumeli salelidale umnumzana Jacob Mudenda.
Kuvuke phelileyo ngahamba ePhalamende kwaba kuhlungu kakhulu kimi ngendlela engayamukelwa ngayo sokubuza umbuzo owabuzwa ngu-Honorable uGomese weNtare ebuza ngomthetho weZimbabwe mayelana ne-political violence ebuza uMinister of Home Affairs uKazembe Kazembe wathi yena ngamanga into ze-social media zeli opposition njalo uGomese wathi kodwa Honorable Tofa now ukhona khona wabe lokhu ekhuluma esiya phambili enzi nganinto yokudlala ehlezi phansi kukaminister of justice legal and parliamentary affairs uziyambi ubabona sibili ukuthi benzi nganiyigemu khonapha mna ngizibuhlungu ngiphakathi kwamaplasi uspeaker wambiza wathi ngibuye phambili ngahamba wathi ngisinzi ngalokhu okwenzakalayo omunye MP wambiza wathi ngizohlala phansi kwami la nangihlezi phansi kwakhe ngikhangele uKazembe loziyami bezikhulumela kehle ngabhoda ngaya kibo lapho okuhleli khona amaminista ezanu ngathi ngifika kuye ngifuna ukuthi ngikhulume layo waqalisa ukuthi vele ungazami ukungintimideta waqalisa ukulahla izandla lenyawo nani ngathi hayi athi mina lapha ngilande ukuzoxoxa lawo and futhi ngibuya ngokuhloni ngiyakuza ukhuluma ngento the social media. If we can reach
Amapolisa athini ngokudingisisa kwawo ngalolu daba?
Sabika emapoliseni okwakathesi ngithola ifoni yabivela ku-detective inspector oweGwanda okuthiwa nguyo osekhangele indaba yethu. Kodwa angezwa okunye, ngingathi even amabizo nalaba aphiwa ngabanye abathi bababonile bayabazi, akula ngitho omunye wabo oseke wahanjiswa phambi kwamakhosi ngokwazi kwami.
Ungamqamba umuntu ongabe wakuchaya nxa umkhangele ungambona ungaba mazi?
Ngambona ngingaba mazi, kodwa njengomuntu ongaveli khona ensiza njalo abantu ababebuyile khona ngale, iningi labo kaso bantu bensiza ngokutshelwa kwami okwabulawa khona imota yami. Imota ezazikhona ngale zazibhalwe zanu PF Mesh West Mesh Central Mesh njani njani. Bathatha abanye 1, 2, 3 ababatshengisayo khona ukuthi umuzi we-candidate u-Augustine Gumede unga nokuthi thina sinaphi.
Lo ke ngonkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lephalamende njalo ekubandla le-CCC. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi uzilungiselele ukwamukela abeZimbabwe abeSouth Africa abaseSouth Africa abalama permit azaphelelwa isikhathi ngoNhlangula womnyaka ozayo. Uthuso Khumalo intathele izindaba yeStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Unkulumo ethulela bezindaba umphathi indaba ogatsha lezokuthulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwango uthe ababuyela ekhaya laba bazavunyelwa ukungena lemota eyodwa kuyelamthelo, bavunyelwe njalo ukungena lempahla zabo zonke mahala abebesebenzisa kule South Africa. Kodwa ke inkulumo le kukhanya ingehlanga kahle kuningi lezalwane zeZimbabwe eseziphile kule South Africa kweminyaka zisebenzisa ama-permit la. Isizana seZimbabwe umnumzana Mlungisi Dabalala uthi kuyethusa ukuthi ekhaya aya kungela msebenzi lokuhlupheka kugcwele kangaka, uhulumende athi ulungiselele kwamukela abebesebenzela kwele South Africa.
Igovernment yeZimbabwe ivela kumele ngiphawule njengandaba le ngoba yehlulekile ukugcina abantu ababo sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa seze bexoshwa.
Le yinto egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebo.
Kusahlutshekwa ekhaya siyabona abantu baloku besacrossa emngcwele besiya up and down ngoba i-political situation vele yaseZimbabwe ayikakabise sokuthi kuthiwa abantu bonke laba aphuma bebaleka umnotho bengabuyela kube right.
Umgcinihlalo wehlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqokothi Mabhena uthi inkulumo kahulumende le ibathiye bemangele.
Besikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqhubeka ekhulumisana lohulumende weSouth Africa ukuthi avuselelwe la ma-permit, kodwa kukhanya uselahle ithawuli. Thina sifisa ukuthi ama-permit la avuselelwe.
Inkokheli zamabandla ezombusazwe zona sezethule imibono ehlukeneyo. umgcinhlalo webandla le Citizens Coalition for Change wele South Africa umnumzana Thorsten Dlovu uthi akulalutho olulungiselwe abantu abasuka wele South Africa.
Ngibona ngathi iphutha nje ipolitiki nje abazamayo ukuthi bathenge ubuso bathenge ukuthi babe ngabantu ababukekayo bangabantu abathanda abantu. Iziphathimandla zakithi kumele zifunde ukukhuluma iqiniso. Into bangenayo abayibeke nje ukuthi into enje asilayo. Bangaqambela abantu amanga ngokudlala ngempilo yabantu ngempela.
Kodwa esikhulumeni sebandla lezana uPF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi bayabonga kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe usekwenze kwabalula kakhulu kulabo abaphindela ekhaya.
Our hope is that our statutory instruments will come soon so that those who would want to start going home can go. And this is an indication of a listening government that is listening to the plight and concerns that are continuously raised by Zimbabweans in the diaspora.
Iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa isiyakubeka kwacaca ukuthi ikhulumisene le South Africa ngodaba lwamaphemithi kodwa futhi iyalihlonipha ilungelo le South Africa lokwenza ekufunayo elizweni layo. Minister of Seven Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Okwamanje lesikhangele esiphuthumayo sivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi izulu elinileyo selitshaya imigwaqo yaba ngamangobongobo okutshengisa ukuthi umanisipala kalungisi imigwaqo le ngokuqotho. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMemory Matsika oyisizalwane seZimbabwe usegwetshelwe ukuhlala ejele leSouth Africa okweminyaka emithathu ngecala lokuntshontsha imali yomnikelo wesonto yePretoria Seventh Day Adventist Church efika phose isigidi esisodwa 800,000 rands. UMatsika wantshontsha le mali okweminyaka emine. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyathokozisa abalandeli balaleli bomsakazo weStudio 7 ngingachitha isikhathi kamo Mthulane Ndlovu eNkayi kwaNdunu Sikhubo Khulu. Ngithi ngigcizelele lokhu okube kukhulunywa phakathi kukaJoseph Chuma nalobe ukhuluma enaye. Iqiniso ithembo lizwile-ke khehla lami ulizwile iqiniso kabaChuma. Yilo-ke ngilani iqiniso elikhona liphelele linjeya. Uyakhuluma emasoni ekhuluma nje ikhuluma izwi evala umhlaba evala thina. Kodwa mali liqeda lapho lisuka liyenza udlame and then alibotshwa lenziwani. Kodwa ma kungaba ngomunye nje umuntu webandlela iphikisayo amajeleni izitosi zilala sezigcwele. Yabona yinto ke singayifunele ukukhahlameza abantu phansi ngodlame kuZanu-PF. Please thumani abantu benu kahle, lingabathuma udlame, bathumeni okuhle libaxwayise ubana lungenziwa lolu dlame even emasoni akho noma yayelikhuza esithi nomonye violence ukhuluma nje into eyizi ngoba alikulaleli. So liyamuyangisa liyangisisizwe lingaphiki lwese sithi ngamanga ukuthi lebe lisenza udlame ngoba thina sebe sibhekile sibuka nyaboma.
Studio 7, Studio 7 linjani, linjani basakazi wethu? Hayi, sizimamele mpela izindaba, sizimamele. Namhlanje ngizokhuza la abantu, uthole umuntu uzobingelela izihlobo zakhe kustudio 7 lapha sohlelo uzobikelela lapha abantu bazofaka imibono, imibono yakhayo. Hayi khona uthola umuntu uzobingelela, uthola uzobingelela umuntu akibe elayinini khona afuna elayinini izodlalisela abantu isikhathi. Hayi, kasebenzi njalo bantu. Lapha sifuna imibono yakhayo, imibono elengqubekela phambili. Ye, hayi khona uthi uzobingelela izihlobo zakho, zibonele ma ufuna ubingelela izihlobo zakho. Siyabonga
Studio 7, siyabonga inhlelo ezinhle ezamukelekayo ezingakhethi hlangothi njalo. Inkezo esibuhlungu ngabadala bezano, iqiniso abalivumi. Vamos juntos. ukuthi abantu babo bayenze indlela kodwa engingalitshela ukucinga indawo ngizolukhutha ugatsha.
Siyabingelele emsakazweni, sibonge kakhulu ngomsebenzi. Umbuzo wami namhlanje sekutheni ojogu sikhala labo sithole labo wonke nje abe-MRP yabo otshwa izanu PF ngokuthi bathi baphehla udlame kumbe bathi benzana ngazo kodwa kusemqoka kuthi bathi yini beba-challenge beba-oppose njengoba beyama-opposing parties bona ojogu sikhala. So umbuzo wami sekutheni izanu PF le-government yabo yona le zanu bathi bazamkhipha nini ujogu sikhala ejele labo bonke labo embaqambile ngaphambilini ngoba ngeke bebafake ejele iminyaka ezinkakazi bengabasenkantolo ma bevuma ukuthi bona babusa kahle kungasiyikho lokho kwama-detector esasikubona kusenziwa ngabo yidla ukuthi wonke umuntu wayebebaphikisa babemcindezela bemfake emajele noma bembulala. So umbuzo usekutheni ikakhulu labantu bezano bemphendula ukuthi i-opposition kibo ithoni itho ukuthi isitha sokuthi umuntu wakhona kumele umbulale kumbe umbophe izandla lenyawo uphoselwe okhiye olwandle kumbe bayazi ukuthi uma kuthiwa kule opposition icho ukuthi intando eningi abantu bakhetha omthandayo. So uma abantu bekhethi opposition bona bedliwa kumele bethathe umbuso beqhubele i-opposition. So futhi kahle kahle izanu PF ithi one party state akula muntu ozobusa ngaphandle kwayo. So kahle kahle abakutshela abantu ukuthi bona bayadetecta akula election akula opposition. Sibe kwazi bengajoni bekukhohlisa abantu ukuthi bayizanu PF party kulama opposition no ngoba abafuni ojob sikhala bazozi bafelejele besazi ukuthi into ababophele yona lubala ngoba into ababophelayo babebuza ukuthi benzani abantu enyatsime lo ntombazana babembulele abantu bezanu namanje basangqashangqasha ngaphandle bengabotshwanga koze kube nini izanu icindezela abantu ibadetector ingabatsheli amaqiniso koze kube nini. Umbuzo nje kuzanu PF mabengamphendula lapho.
Ya emhlabeni kulabantu abaloyayo kakumangalisi ukubona abantu belezi nto ezinye abahlezi azophakathi kwabantu sure ngawo abantu bezalala lesayize engaso yabo sibilisayize engaso yabo. Umzukulu wakho uthotha umtulele la umenza umfazi umzukulu wakho ungasuye la mntana kilasitibhona umzukulu wakhe. Ayi akumangalisi ukubona abantu bethenga izinto ezifani kutsho ukuthi bathekela khona ubuthakathi babo laba ngakuthiwa kukudala amakhosi esesekhona lapha nojaga labo mzilikazi abantu abalala labantwana abancane kangaka kade khona ukulala lo mntwana abafazi bebaningi kangaka abafazi balinyiwe emhlabeni umuntu ezelala labantwana abancane kangaka vele kusithini engqondweni yakhe. Eyi ayi lokhu kuyesabeka lokhu shema awuthakathi buthakathi shema sonto encane. Ha ngiyabonga ayi ngiyabonga ngicela i-oduli ke liyikhulume leyi ukuze izinja lezi abathakathi labalala labantwana bekebekelulala labantwana.
Eyi sanibonani wafowethu Studio 7 wonke omuhle basakazi bethu abahle sanibingelela Chris Gane wafowethu siyabonga nonke nje mina ngabe ngiphawule kancane nje mina ngizobuhlungu kakhulu bakithi ngabafowethu impela nje abangapha esindebeleni kakhulukazi abavuma ukusetshenziswa ngamashona bebulala abafowabo ngenxa yokuthi bona bathola lokhu abakutholayo bekhohle ukuthi amashona angeke abacabangela futhi angeke abathanda abasebenzisi kube mhlawumbe kuthiwa ayabathanda ngabe phela siyababona nawona belwela mhlawumbe izikhundla ezinkulu ukuthi bebe ngo-president noma bebe i-something kodwa bona into esetshenziswa basetshenziswa bangathola izikhundlana ezincane zona lezo ma-central committee yona nje into abayenzayo kuphela bese behlukumeza abantu sebehlukumeza abafowabo bajikela abafowabo ngoba phela nabo ngabanye abafowethu abahlukumezayo esikhathi se-ground bahlukumezeka kakhulu kodwa manje sebejikela abafowabo ngabanye futhi yibo sebefuna abafowabo bebulawa futhi mangale ngoba nabefundisi sebeshintshile nabo sebesebenzela izanu PF bayamangaza. Mina abafundisi labo ukuthi ngabafundisi abanjani abavuma ukuthenga ipolitiki abafundisi hayi bafundisi ake nizibone nizinuka amakhwapha kubo kwenzakala kulelalizwe manje abafowethu bafele emgodini kwenzakalani kodwa nathi singabafundisi bebhizi likhampenela izanu PF hayi bafowethu bafundisa ake nizinuka amakhwapha indlala yonke leyi heyi indlala ngiyakusaba yo hayi nizibeni indlala yasezimbabwe yo hayi ngiyabonga mfowethu afuna ukuba mude kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1202 465 0318. Kwezemelika impumela yokhetho olwenziwe ngomvulo lwe-midterm esiphumile ikhomba ukuba ibandla lama-Democrats liza kuba lamalunga amalutshwana akudale le-Senate lanxa belokhu bekulokhu kungakayazakali impumela kwezinye izigaba kusalezinye ezintathu ezingakaziswa. Idale le-Senate lilamalunga alikhulu. Ibandla lama-Democrats bese lilamalunga angamachumi amane lasithoba minwembili i-48 kuthi elama-Republicans lona lilangu-49. Kumele ibandla libe lamalunga angu-51 ukuze lenelise ukukhokhela idale le-Senate. Kukhetho lwe-The House ibandla lama-Democrats bese lithole amalunga angu-187 ama-Republicans wona ele-180. Ngiyaxolisa, ama-Republicans wona abele 200. Kumele ibandla libe lamalunga angu-218 ukuze lenelise ukubusa leli dale. Kambe impumela le iyatshengisa na ukuthi ukhetho lukamongameli luzaphuma njani? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo ocubungula ezombusazwe.
Usually ama-midterms awareflect okwenzakala ngokhetho lukamongameli. So okuzokwenzakala la mina angiboni kuyinto etshengisa ukuthi ama-Republican, let's say for instance ama-Republican angawina, angiboni kuyinto etshengisa ukuthi ama-Republican upresident wama-Republican ngo-2024 angawina. Kodwa okubaluleke kakhulu yikuthi sinanzelele ukuthi ngubani ozoberana from both parties, wona ama-Democrats nama-Republican. Singathi ma kurana Trump for ama-Republican, lo Biden for ama-Democrat, sibona ama-Democrat ewina njalo ngoba abantu abaningi umbuso ka-Trump abawuthandanga njengoba sabona ngo-2020 bevota ngobuningi babo ukuthi bamkhiphe ku-Trump e-White House. So u-Trump angachallenge angiboni mina ama-Republican ewina. Even if u-Biden ekunguye represent ama-Democrats or noma kulomunye umuntu ozongena esikhundleni sika-Biden, as long as u-Trump kunguye i-candidate yama-Republican, angiboni mina Republican a winner ngoba abantu abaningi they fear ukuthi democracy is at risk ma ku Trump engabuyela ngoba sabona okwenzakala ngo January 6, 2021 u Trump ezama ukuvimbela ukuthi i Congress isertify u Joe Biden njengo president. So abantu abaningi bakubona kuyinto e problem leyo ikakhulu ku democracy. So unless ama Republican angachintsha u candidate wabo and then thina u Joe Biden into ziqhubeke zingahambi kahle ngomkhonomi, then mhlawumbe singathi ama-Republican angatholi opportunity ukuthi awine ngo-24.
Yena umongameli uJoe Biden umbona ephumelela na kukhetho lomnyaka ka-2024?
Ya, njengoba ngishilo ukuthi uJoe Biden ma kuyukuthi uzochallenge ngu-Trump, ngempela ngimbona ewina mina ngoba abantu abaningi u-Trump abamfuni, bayamsola kakhulu ukuthi amapolisi sizakhe ngawukucindezela njalo futhi ungathi alimaza i-democracy. So uJoe Biden ma kuyukuthi uzokompitha lo-Trump, ngempela ngimbona ephumelela ngoba even nawo ama-Democrat ayazi ukuthi uJoe Biden wakwenza lokhu ngokhetho luka-2020. So angiboni kulento entshintshileyo ukuthi ngokhetho luka-2024 angahluleki ukuthi anqobe u-Trump, kodwa bangamnikeza enye i-candidate efana maybe lo DeSantis lo we-Florida ngoba sizo ngathi la ufuna ukungena kulolu khetho lukamongameli, then kungaba lobunzima obuthize for ama-Democrat. Kodwa at this point I think njengoba besho ukuthi i-democracy is at risk, u-Trump lama-Republicans amlandelayo bafuna ukubulala i-democracy lapha e-America. So ama-Democrats kumele ame aqine to protect i-democracy ukwenzela ukuthi i-America iqhubeke i-number one country emhlabeni nge-democracy.
Siyabonga mnumzana Dan Moyo ocubungula ezombusazo bekhuluma ke ecingweni elapha kwele Melika edolobheni leVirginia. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhange lezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU isisole kakhulu ukubotshwa kwabembi begolide abangama-200 phose amabili 183 abe vubachikwe mine eGwanda. Ilunga ledalela eParliamente unkosikazi Jasmine Tofa webandla leCCC owachaywa wephulwa ingalo ngabalandeli bebandla lezanu PFA insiza ngenyanga edluleyo uthi elokhe egqize iplaster. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngu-half past 7 ntambama.